siyabonga Sandra lo Chris lichona njani makhaya yikudibana emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhla ka 23 ngomfumfu 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Siyakwazi ukuthi Victoria Falls Women's Health Council ade bevela ngaphandle. So indaba esiphezukwayo kade sibuthi kufanele sibe lohlelo lokusazisa abantu ukuthi iAfrica asolizwe lilodwa ngamazwi amaningi angu 54.
Inhlanganiso yeIMF ithi lanxa umumo kwezomnotho eZimbabwe ungemuhle lisesekhona ithuba lokuthi ilizwe lililungisise okunye okumqoka kuzaphathisa ukuthuthukisa inhlelo zokuletha inguquko.
Unkosikazi Mujuru ngabe uyachiya umsebenzi. Ngabe uyazichiyela umsebenzi.
Unkosikazi Grace Mgabe uthi kulilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe ukuba ngumongameli welizwe nxa efuna esithi labo abacabanga ukuthi yibo bodwa abangangena kulesi sikhundla bayazikhohlisa.
Inhlanganiso yomanyano we-Crisis in Zimbabwe Coalition oba lomhlangano oqakathekileyo okuhlolisisa inhlupho ezibhekane lawo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Inhlanganiso ye-International Monetary Fund ithi lanxa umumo kwezomnotho eZimbabwe ungemuhle lisesekhona ithuba lokuthi ilizwe lilungisise okungathuthukisa lumnotho. Intatha yezindaba yethu Mavis Kamau sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatha lezindaba lamhle kuseni ekupheleni komhlangano oqoqwe ngabe-IMF eZimbabwe besebenzelana lohulumende wokubonisana phezu kwesimo somnotho ezwekazi le-Africa, IMF Regional Economic Outlook for Sub-Saharan Africa. Umqondisi kuhlangothi olubona ngentuthuko yenotho unkosikazi Antonetta Saye uthi kumqoka ukuba leli lizwe lalo lithuthukise uhlangothi lokwakha. Umsekeli kasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank, uDr. Khuphukile Mlambo, obesemhlanganweni munye, utshele intatheli zindaba ukuthi inhloso bekuyibonisana lokuhlaziya phezu kwezifundo ilizwe elingazilandela zakwamanye amazwe okubalisa angumakhelwane kunhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe.
IMozambique ithola 3 billion, iZambia 1 billion, thina masilenhlanhla sithola 400 million. So into esikhuluma namhla ukuthi khona singenza kuphi okwenziwa ngabanye ukuthi bakhange ukuthi abantu abalezimali abavela ngaphandle balethe izimali zabezimbabwe. Into esizifundileyo yikuthi kuqakathekile ukuthi sifake imali ukwakha okuthiwa isingisi infrastructure. Lokho sibala imigwaqo, sibala amagetsi, nansi abantu amagetsi ahamba kokuphela. Kufanele sifake izimali lapha, but thina njengelizwe sila mali yakhona. Kufanele senze izinto ezizakwenza abanye abavela ngaphandle bazofaka izimali zabo.
Uthi uDr. Mlambo udubo lwe-Ebola seluhlupha laseZimbabwe ngoba bakwamanye amazwe bebona izwekazi le-Africa njengelizwe linye osekuphazamisa kundaba zokuthuthukisa umnotho welizwe njengoba balezimali zokuzasungula amabhizimusi kuleli lakwamanye amazwe akilo bese sabela ukuza lanxa ubufakazi buveze ukuba luhlasele ngamandla emazweni amathathu abalisa ele-Liberia, Sierra Leone le-Guinea okwamanje.
Siyakwazi ukuthi Victoria Falls Women's Health Council ade bevela ngaphandle. So indaba esiphezukwayo kade sibuthi kufanele sibe lohlelo lokusazisa abantu ukuthi iAfrica asolizwe lilodwa ngamazwi amaningi angu 54.
Abenhlanganiso ye-International Monetary Fund bathi bakhangelele ukuba kusiyafika isikhathi esabekwayo eleZimbabwe lizalandela ngokugcweleyo izithembiso elazenza kule nhlanganiso phansi kohlelo lwe-Staff Monitoring Program lokuvuselela umnotho lilakho ukuphumelela. Lokhu kubalisa ukwethulwa kweripoti kuqulwa labaphathi ntambo elekhabhinethi ngabogatsha lwezemali lentuthuko kwezomnotho besitsho ukuba nguquko bani esithe yaba khona esigabeni sezokwemba amatshe aligugu kusiyafika inyanga kaNhlangula ngomnyaka ozayo. Iza kwethulwa njalo edale lephalamende linguquko ezakwenziwa kumthetho we-Banking Act kusiyafika inyanga kaNhlangula ngomnyaka 2015 kanye lokuba akukhiphe egwalweni lakhe lweGovernment Gazette uhulumende echasisa inhlelo zokunikeza amandla kumankampani kuzizalwane zakuleli Indigenization and Economic Empowerment Policies. Ngimele Studio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Unkosikazi Grace Mgabe uthi kulilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe ukuba ngumongameli welizwe nxa efuna. Uthi labo abamethesa umlando wokufuna isikhundla lesi akumelanga bacabange ukuthi yibo bodwa abalilungelo lokukhokhela ilizwe. Unkosikazi Mgabe wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni awenze laba bengabalweli bempi yenkululeko eMazowe namuhla. Ingcwethi kwezombusazwe zithi amazwi la aveza mgceke ukuthi unkosikazi Mgabe ulesifiso sokuthatha intambo zombuso lapho umkakhe umongameli Mgabe esechiya lesi sikhundla. Uxolo sihlobo esondekayo, imitshina yethu ikhanya ayisebenzi kakuhle. Kodwa siqhubeke ngalolu daba. Unkosikazi Mgabe uqhubeke esola umsekeli kaMgabe unkosikazi Joyce Mjuru esithi ungumuntu ongethembekanga njalo ojonge ukugenqula uMgabe embusweni. Ngalokho unkosikazi Mgabe uthe uMjuru yena ambethe ngegama namuhla kumele achiye isikhundla.
Ari kuti Hanzi izvo ari kundinyorera chipepa kuti Hanzi ndiri kuaccusewa kuti ndiri kuda upresident. Kana ndikahuda handizi kuno Zimbabwe.
Abanye ngabathi ngeteswa icala lokudinga kuba ngumongameli. Nxa kunjalo angisiso sizalwane seZimbabwe na.
Unkosikazi Mgabe unqome umnumzana Emerson Mnangagwa esithi utshengise ukuba ngumkhokhelo lohlonze eminyakeni edluleyo aze avume ukudedela unkosikazi Joyce Mjuru ukuthi athathe isikhundla sokuba ngumsekeli kamongameli. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana George Mkhwanazi.
Kungathi la magama akhe lo mkhankaso wakhe lo sewuthanda ukungathi sudlulisa amalawulo. Uthe uma eqala lento abantu kungathi bayathandabuza ukuthi kungabe ngempela sitsho lokho akutshoyo, angabe ngempela uMgabe uyakwazi yini lokho kuhanjwa kukhulunywa ngunkosikazi wakhe. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi namhlanje kuphume kwacaca bha ukuthi hhayi, lo muntu uyayazi into akhuluma ngayo, nomyeni wakhe uyayazi into ekhulunywa ngumkakhe. And kusuka futhi kusolise ukuthi mhlawumbe kukhona into ethile abayenzayo laba bantu abangaphansi kohlangothi lukankosikazi Mjuru engaziwa ngamaZimbabwe kodwa eyaziwa nguye uMgabe nonkosikazi wakhe nabaseduzane naye ake azame ukuyenza, ngoba angiboni ukuthi umuntu angakhuluma nyaze aze enze kanje kungenalutho.
Indaba yakhe yokuthi elaye ulungele ukuba ngumongameli welizwe ubona kuyindaba azayiqinisa kumbe ubekhuluma nje?
Uyabona into eyenziwe ngunkosikazi Mgabe ngalamazwi akhe. Uyazi usuke wagcwalisa yonke insolo ebikhona ukuthi ngumuntu oselungela ukuthi asale ngene esihlalweni somyeni wakhe mhlawumbe esaphila ngendlela yokumphumuza ngobe seluphele, noma uma kungenzeka adlule emhlabeni nguye osekhethwe waqonywa ukuthi asale phethe izintambo. Okusuke kucace ukungabe kusathandabuzeka ukuthi hayi, ngakhona ngale kogushungo sebekhetha ukuthi umbuso wezwe laseZimbabwe usale endlini yakomgabe ungabe usaphuma. Ngokukhuluma kwakhe ukuthi naye ukulungele ukuthi angabusa ngenxa yokuthi uyisizalwane saseZimbabwe usekucacisile ukuthi hayi, le nto eliyibonayo akusimdlalo nje kuphela okuhamba ngigijima ngintantalaza ngisiyale nale ngewumana, nami ngiyaligxozela indende ibele lobukhosi.
Umnumzana George Mkhwanazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Sixoxelaye esePretoria kwele South Africa.
Ukuze sihlaziye okwenzakalayo kubandla leZANU-PF, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ofundisa ecollegini leWestminster eBhilithane lo mnumzana abekezela maduma ingcwethi wezombusazwe ozimele yedwa.
Ambona ukuthi kulomuntu ozafayela lindlela ingilosi ezavile ezweni uthi mtshele ukuthi umjuru bekuya bevela empini bebengelani notho asebelayo lamhla inotho le bayithole ngendlela ziphi sonke siyakwazi lokho and into ezikhulunywa ngugrace njengomuntu laphami khona unkosikazi kapresident lo kwelizwe ukhuluma ngoba izinto lezi
zingenakhonaotangene ke mhlanga
umama useve umjuru useve kuma-portfolio amaningi kuzana u-p f nakuhulumeni iminyaka yonke le kususela 1980 kuze kuzefika namuhla usibe kule zinto ezinjalo ilizwe lisilwa liba ngumsindo ngokuthi i-corruption ibulala ilizwe kusukisela ilizwe lingakazi kukhulunywa ukuthi ilizwe libulawa yi-corruption libulawa yi-corruption kudingwa ukuthi kanti aba-corrupt ngobani aba-corrupt ngobani if bekusazakala konke lokhu kukhulunywa kuze kukhunyela ukuthi langesikhathi sempi what kanti kwakuthulelweni sikhangele futhi ukuthi singakukhala kunjalo babuyelele bonke one by one akulla ngitsho i-one ozathi mina lokhu engifanana lalokhu engangiyikho khona abantu bahuquluze bahuquluza across the board akulla ukuthi ngubani
isinothe
masinya ngenxakuthi ngesebele corruption
mbonani siyayiphambanisela indaba yethu le siyakwazi ukuthi kuzanu vele bebehuquluze iminyaka yonke le yikho kwazi kwabale kwi-loge scandal kodwa iqiniso elikhona ukuthi inotho kamjuru isukela kumjuru Solomon Juru General Juru washo nayo isibahlanganisa bonke ngoba bayimuli isikwazi bebeyimuli inotho yangkhona iyethusa singakukhohlwa ukuthi ngabantu akade sebefakwe ukuthi istate yabo umjuru etshona it's worth around 9 billion US dollars beyithatha ngapi and njalo singakulibali ukuthi abantu laba vele iminyaka yonke lebebeemana ngiqede kule nto eyikhulumileyo ekamnangagwa eyokuthi unkosikazi uGrace Mugabe ngokukhuluma kukhulumileyo sedikleyele ukufakshin kamnangagwa in fact that statement is true and I think umuntu nxa engadiclaya a certain position ngomjuru ngokuthi kakho kufakshin kamjuru it doesn't necessarily fall ukuthi kuzanu kulama-factions amabili actually it's very wrong ngoba kunjenje sitshelwa kuthiwa kule faction kamnangagwa le faction kamjuru kusasa kungathi sokuphuma sibone sokulomuntu oseyi-leader imajor ezi-leader eyi-third dark force lisakuthini ama-factions kaamabili kuzanu maningi ama-factions kuzanu
kodwa-ke libona ngazani-ke unkosikazi Grace Mugabe uya ngaphi kafuni ukuthi abe ngumongameli
ngokwenza kwakhe kathesi nxa sikhangele sibili akusela doubt ukuthi usele zifiso ezinkulu ukudlula lezi akade sifakwe khona laye usekudikleyile ngaphambilini ukuthi yebo ngiyabonga lingifakile ukuthi ngikhokhele kulabo kubomama kodwa kathesi sengifuna okuphezulu ukudlula lokhu so could be ukuthi ngxenye usezifisele ukuthi abe ku-vice president okanye kumongameli welizwe sibili ngokwakhe
ngena mhlanga
wonke umuntu ojoyina ibandla elenkonzo ufisa ukuyezulwini wonke umuntu ojoyina ukuba umbalisi ufisa ukuba ngu-headmaster akwethusi njalo kungasimangalisi ukuthi uGrace utsho into ezinjengazo nezo into eqakathekileyo ukuthi sizibuze ukuthi labo asebenza laye bahloseni ngaye bahlose ukuya ngaphi laye ngoba kuzanu i-power kawuziniki i-power uyinikwa kuzanu yiyo indlela izanu esebenza ngayo
nxa sesikhangela-ke impumela ye-congress njengoba kulokuxokozela okunje kambe ubona nzani i-presidium iyaphuma injani kolophana maduma
obviously ku-president kakusoze kutshintshe sebemkhonfemile zilongu upresident uMugabe sesekhona ambonti kulo muntu kuzanu u-p f olesibindi ubilungelo lokumchallenja kusiya ku-vice president nxa sikhangela umama uMugabe engazange adluliselwe phambili ukudlula lapho ebese simbona khona so kucaca ukuthi kungaba u-vice president ngumnangagwa elo ophamchinguzi ukwenzela ukuthi nxa upresident uMugabe i-term e-retire ihlala phansi umnangagwa automatically useza kuba nguye upresident edeputizwa ngumchinguzi kulalaba bezapho kuthiwa kumele bagcinelwe i-vice presidency nxa ungalaleli amanye ama-statements asephuma so kucatha umama uMugabe ekhuluma kobulaya sithi akusela lokho kokuthi zapho akusele kokuthini bangayekeli kunanzelela kuhle bangayeli kuyilwela kuhle indaba yabo bangaphuma bengadobhanga lutho futhi khona phala ngoba kathesi zanu sitshintshile sibula ama-dynamics ayo isifuna ukubuyela to its original state yokuba yizanu p f ikho sizwa kuthiwa kule mpehlane laba azifuthele igama talks eLondon kulokulungulungiswa okuningi okufuna ukulungiswa khona lapho kumele ukuthi labo bakunanzelele.
Ye kumgcini sihlalo ke kuyangena ubani?
Owe 4 months up ozabuya seze kuba yi second vice president nxa uMgabe seretire. Lapho sesingakhangela la maybe ukhaya bangambisela kodwa abani hayi ukhaya maybe bangambisela but kube sokusiba loba kuphelekezela mpoko la kule challenge ezwayo kumele babone kwabo ukuthi bazayiphatha njani. But kodwa definitely uphathi uchairman kungabuyela kuye kuba nguwe exact but kuma vice president bazaba nenkarakathi ye-challenge yobusiza ukuthi i-unit accord liyani ngathi isidilizwa sibi.
Iketa bakho baba Mhlanga.
Politics igame esingathi ngesilungu igame of concessions. Lanxa sisikuzwa khona ukuza inkulumo ukuthi kuthiwa indaba yezaphu nesiphelile abantu ababekuzaphu kakukhohlwe ngabo kusiywa phambili. Iqiniso likhona ukuthi ukhaya moyo bayabe bekhona ku-presidium njalo ukhaya moyo ngimbona ngani nxa ngendlela ingaqhubeka ngendlela okhanya usebenze ngayo izani yazi yawina ema-seats iMatabeleland South kangakana ukhaya moyo angayitholi vice presidents. Infecting ngendlela engibona ngayo vele ingane ukuhamba ngayo uzayithola ube umjuru abantu kufanele bananzelisise uthule ukuthula kwakhe kukhuluma into eziningi lo mgaba uthule singakukhohlwa okhulumileyo ngokwesikazi wakhe uGrace umjuru angayimaintaina futhi iposition yakhe nangoba ngomthetho weconstitution yabo kakulalutho oluthi usexotshiwe kakagcotshwa angayimaintaina ngoba laye ule-strong support ngibona ngazani uzabe khona uchairperson wephathi njengoba nekhuluma umfowethu lami ngivumelana naye ngibona ngani abezaphu bazayithola angazi ukuthi singathi ngubani kwabezaphu okumafoma zaphu cadres ongayithola izani iyaphuma from i-congress lay i-very strong.
Lapha sizwe ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga ofundisa e-coalition le-Westminster Belitane lomnumzana Bekezela Maduma ingcwethi yezombusazwe obekhuluma ezimele bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ikhansili yedolobho le-Victoria Falls ithi ukusilela kwamanzi emalokitshini agoqela elemkhosana emfelandawonye eChinotimba leGarikayi kubangelwa ukuthi inkampani yezinwa yiyo elohlupho ekulungiseni impompi zamanzi. Izakhamizi zaleli dolobho zibikwa zifuna ukukhulumisana lekhansili ngoba zisithi yiyo ngabe izivalela amanzi ngoba iningi lazo lisehluleka ukubhadala indleko zazo. Ukhansila welokitshini lemkhosana umnumzana Atmojo uthi amanzi akhona emalokitshini aleli dolobho kodwa uhlupho lukunkampani yezinwa.
Iproblem esilayo ngokuthi izinwa yiyo ehlulekayo ukusinika amanzi ngemfanelo ngenxa yokuthi amanzi ayo ayadulela abantu, ayadulela ikhansila. Laze ama-pipes abo at the moment kade siba lama-problems ukuthi ayaduka, lama-engines abo ayaduka. So kuthatha isikhathi ukuthi kulungisise khonoko moya.
Luhlupho osoluthathe isikhathi esinganani lolu njalo lukhanya ingani luzalungiswa nini?
Hhayi, kathesi amanzi sekhona ukuthi i-problem kulezi nsuku kuyachisa. So nxa kuchisa vele i-problem yamanzi nxa kuchisa ihlale isiba khona. Nxa yokuthi i-demand iyabe i-very high.
Olwakhathesi udaba selike laxoxa ngalo emhlanganweni wekhansili njalo kuyini elikunqumileyo?
Siyakhuluma ngakho ngoba i-problem enkulu ayisiyo ekhansili, i-problem enkulu ngezinwa. So ikhansili kwesinye isikhathi kayilamandla ngezinwa ngoba ipayipi esuka eZambezi isiya ema-tanks ethu ikhangelwa izinwa, ayikhangelwa ikhansili.
Kodwa iziphathamandla zenu ziyakhuluma le nkampani yezinwa le?
Ngathi iziphathamandla zethu ziyakhuluma kakhulu ngoba they are doing a very good job, bayasebenza kakhulu ngenxa yokuthi kulezi nsuku sekusiba ngcono, akusafanani lakudala. So ngokubona kwami mina ngabantu abasebenza sibili okuncedisa izakamizi zemkhosana kumbe iVictoria Falls ezehole.
Kodwa okunye okukhathaza izakhamizi khona ngapho kuyini?
Kulezi nsuku amagetsi bayawathola, amanzi bayawathola but kafiki ngemfanelo ngenxa yokuthi izina la iyazidulisela amanzi. kodwa iproblem enkulu kathesi nxa kutshisa so i-demand is very high. So i-demand eyamanzi iyafuneka ngoba ningakhohlwa ukuthi indawo leyo iyatshisa kakhulu ukudlula izinye indawo. So nxa sifikile isikhathi samanzi siyakasibe lohlupho lwamanzi.
Lo ngukhansela Admosho wemkhosana eVictoria Falls ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonale eFolosi.
Inhlanganiso yeCrisis in Zimbabwe Coalition namhla ibe lomhlangano okuhlolisisa inhlupho ebhekane lazo. Kumaviki amabili edluleyo, lumanyana ulahlekelwe izinhlanganiso zawo ezilitshumi zakoBulawayo ngezizathu ezitshiyeneyo ezibalisa ukungaqakathekiswa kwazo kanye lokungananzwa kwezikhalazo zazo. Intatheli zindaba yethu uJonga Kandemiri uxoxele sikhulumeli seCrisis in Zimbabwe Coalition omnumzana Fundo Mlilo. Yena othi sebevumelene njengomanyano ukuthi baxoxisane lenhlanganiso zakoBulawayo.
Namhla ke silomhlangano omkhulu weCrisis Coalition weCoordinating Committee bengathi General Council. Lumhlangano ubizwe yiBoard yeCrisis ukuthi icubungule imhlupho ehlangana lenhlanganiso. Ngathi kulama member abeCrisis Coalition angafika 10 avele emathebelini aphula out of the organization. So bezama ukuthi silungise lezi ndaba kule ndaba eziningi, ukuqhetha kukamthungameli we-secretariat director ukuthi kuyiloku okwenziwa ngakuhle singakukhangelisisa sikulungisisa. Kuliqiniso ukuthi inhlanganiso zikhona eziningi ezingathokozi ngendlela inkokheli enza ngayo umsebenzi. Kule ndaba eziningi eziphumuleko napho zakhulunywa, abantu bavumelana ukuthi ngakumelanga ukuthi lezi ndaba zithentukanise njengenhlanganiso. So kulama resolutions amakhulu ayenziweyo. Uqala ngeyokuthi kumele kube le esingathi independent study ezakhangelisisa ukuthi kanti i-constitution yethu kumbe ama-system yethu kayisiwe yini ayenza ukuthi abantu bagcine sebesilwa. Njalo okunye kumqoka kumele kube ngathi le commission kumbe ezahamba iye koBulawayo iye qinisana le nhlanganiso ezaphuma ku-Crisis Coalition. Njalo okunye kumqoka okuphumileyo okutholakeleyo ukuthi ukucotshwa kumbe ngathi ukuterminate kwe-contract ka-director yikho okunye okuvusa umsindo. So kumele kuphile amagqwetha azahlala phansi esitshele ukuthi ngomthetho weZimbabwe kumbe ngomthetho we-labor relations lokhu kwenziwa ngendlela eyiyo yini kwenzela ukuthi nxa siya phambili i-board ikwanele ukwenza ama-decisions ngathi ahambelana lo mthetho.
Umnumzana Mfundo Mlilo isikhulumeli se-Crisis in Zimbabwe Coalition obekhuluma ecingweni eseHarare loJonga Kandemiri weStudio 7.
KuStudio 7 Live Talk lamuhla asehluzeni bomama sihlaziya amazwi kaNkosikazi Mugabe awukuthi uNkosikazi Joyce Mujuru kachiye umsebenzi.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Intatheli izindaba yenhlanganiso yamaphephandaba ye-Alpha Media Holdings umnumzana Tapiwa Zivira uchaywe walimala kabuhlungu izolo ngesikhathi kulokuqansa kwezehlakalo zokuhlukuluzwa kwentatheli izindaba elizweni. UZivira uchaywe walimala umzimba wonke lapho ethatha imfanekiso kokamabonakude edolobheni leHarare ngenyanga edluleyo. Intatheli izindaba ezimbili ezephephandaba leZimbabwe Mail uNkosazana Angela Jimu loNkosazana Privilege Musavaniri bahlaselwe kuzehlakalo ezehlukeneyo. Ukuthi ngeviki edluleyo intatheli izindaba yeZimbabwe Newspapers yahlukuluzwa egcekeni lendizamtshina kwachiwa enqono. Inhlanganiso elwela intatheli izindaba yeMedia Institute of Southern Africa kanye leZimbabwe Union of Journalists zisole kakhulu okwenzakalayo emsebenzini yentatheli izindaba.
Lezi nhlanganiso zithi labo ababe bengavumelani ngendlela lendlela abaphathwa ngayo ephathwe ngayo umsebenzi wentatheli izindaba akumelanga basebenzise udlakela. UChris Gande weStudio 7 uxoxelo umnumzana Kolwane Nyathi umhleli wephephandaba leThe Southern Eye othi udubo lukhanya luqale ngemva kokungena kukaNkosikazi Mugabe kwezombusazwe.
Kukhanya umumo uya usiba mubi kulandelwa okwenziwe i-journalist news day izolo eRare. Kanye ama cases alokho siya esanda and kanye lokho ikakhulu kubangelwa yimumo wezombangazo usungani su sokungani sokuchisa mbijana kulandela ukungena kukamongameli uGrace Mugabe kwezombangazo. Siyabona le mbongane sokuchaya komfana lo we-journalist le-News Day kutshengisa ukuthi ungani abantu laba kule nto abayi ungani bakhuthazwe inkulumo yena le bekhona ukuthi uGrace Mugabe ukhulume kabi ngama-newspaper lama-journalist athize okwenza ukuthi abantu becabanga ukuthi ngabantu okufanele bechaywe kungela ukuthi kuyethusa kakhulu.
Ye kodwa siyabona ukubana yena unkosikazi Mugabe ubesethe sayicala intatheli izindaba ukubana yakazi bhali kahle ngaye ungathini wena lo?
Ngibonani indlela ayisebenzisile ukukhonona ngendlela intatheli izindaba ezibhalwa ngaye ayiqondanga. Awuhambi uyetshela abantu abasembuthanweni wezombangazo ukuthi ulesikhalazo ngendlela abantu ababhala ngayo ngoba ngale ikakhulu inkulumo enjalo iyakhuthaza abantu singathi iya-insight abantu abalandeli ukuthi behlukuluze ama-intatheli zindawo ngoba becabanga ukuthi akula abaphambanisi lutho into yovunyelwayo ngoba unkosikazi womongameli usekhulume ukuthi ama-intatheli zindawo ezisebenzele amaphepha athize azilunganga njalo asobantu abaqondileyo.
Umnumzana Kolwane Nyathi ngumhleli wephephandaba le-The Southern Eye obexoxa ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Elidala uJays Marabini umfokandlovu eqhuba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Inhlanganiso ye-IMF ithi lanxa umumo kwezomnotho eZimbabwe ungemuhle lisesekhona ithuba lokuthi uguquke.
Unkosikazi Grace Mugabe uthi kulilungelo lakhe njengesizalwane seZimbabwe ukuba ngumongameli welizwe nxa efuna.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungameli Nkomo lilale.